Abogatsha lwezempila kahle bathathe bebulelo ukhokho laba bagoqela abana abahlala eBedbridge oyedwa ebuvuma lomunye wengkhwale eKwanda South abafika phosa amakhulu esiyagalolunye bahlaselwe yilomkhuhlane njalo iningi labo ngele Bedbridge. Ezinye izigaba ezibhekane lalolu dubo zibalisa insiza iMangwe, iUmzingwane kanye leMatobo. Umkhuhlane oqhuqha uvamanga eGwanda, kungakho iningi lezakhamizi lethukile. Ukuhlaselwa kwawo ngasikhathi sinye lo mkhuhlane we-coronavirus kubangela ukuthi abanye benakekele ukuthi abafayo laba babulawa yiyo i-coronavirus. Kodwa uhulumende uthi akunjalo. Unkosikazi Evelyn Ncube owevuma ngomunye wabakhalayo ngemva kokubhujelwa ngumntanakhe obele iminyaka yokuzalwa engama-36 kuviki edlulileyo obesemba igolide kumfula uMzingwane. UmaNcube uthi baphuza ukuyafika eklinika becabanga ukuthi ubulawa yinyongo. Bathe sebesiyafika umkhuhlane usuxhwalile, badluliselwa eGwanda ngemva kokuba baye kobulawayo lapho umntanakhe abhubhele khona.
Bathe sesifika ngale bathi hayi, imalaria le isikhwelile, ivele iyakhwela, uphuzile, ubemela abuye ngelanga lesithathu eqalisa kumbeni 2, so yena uzoba kuya ngelanga lesi-4.
Siqhumane njalo lesinye isakhamuzi ebuvuma uMnumzana Morgan Dube osuka komajiya oko wahlaselwa yilo mkhuhlane kuviki edlulileyo.
Ngabe sengitshaywa likhanda dola la esiswini sami sokugotshela phakathi kwala ukuthi ngidle temvu yokuseni, ngahle ngabona VH wangihlaba bahle banginika i-treatment.
Esinye njalo isakhamuzi uMnumzana Matthias Moyo uthi umkhuhlane oqhuqho usulethwa ukwesaba okukhulu kuzulu esigabeni sabo.
Besingalama ikhesi zamaningi, yona le ikhesi ekhulu eyinwekade silathi sethusile sethu ukuthi ha sesize siba lo muntu olunywa imalaria ebulalayo. Wangabe velele ngapha abantu bayazisebenza njengoba njilo, abanye bahamba bayekuta abaye ngaphilangati, abanye basemagcimbini ezithi zantsho. So ungafika ukuthi uyenxa uyabe kuthethe kwabo ngoba kusegangeni, awula mosquito net yakho leyani ohambelayo.
Lo babezempilakahle besithi bathatha amanyathelo okuvikela uzulu afana lokupha izakhamizi ama-mosquito nets, iningi lowasebenzisa okunye hathi ukuvikela iminyane. Kuthi unkosikazi Gladys Moyo Manala yena ubona ngezempilakahle esigabeni.
Abanye bayenza beyakha izilugu zenkukhu ngawo sibili sesesaba lakho silandelela sibuza sile komiti esayikhethayo kuma-community health clubs ukuthi basincedise, sikhuluma ngezempilakahle ukuthi basincedise ukuthi sihambe sizama ukuthi abantu banga-abuse amanethi lawa.
Unkosikazi Precious Banda laye obona ngezempilakahle esigabeni semajiya uthi iningi labantu lethukile ngokuqhamuka kwalo mkhuhlane sikhathi sine lowe corona.
Abantu bavula amehlo lokhona ukuthi angezo kuncinyane uteacher endlanda instead bandlanda bazibandandele masimini banjise lokho engiyabe ngikwenza.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emaNdebeleni unkosazana Rudolph Kotzore uthi ukuna kwezulu eliningi ekuqaleni komnyaka yikho kudale ukwanda kwemiyane esibangele ukhukho.
Remember the, I think sometime in February the whole country received some rain for about a week including
iyakhumbula ngenyanga kaNhlolanja kuke kwana izulu ilizwe lonke kugoqela lasezansi emaNdebeleni. Ngemva kwalapho umkhathi wabuyela kojwayelekileyo okwenza iminyane yenelisa ukwanda. Saba labantu abahlaselwa umkhuhlane woqhuqho eBedbridge. IBedbridge yona incelelane lechiredzi lapho okuvame khona lowo mkhuhlane.
Uthi Kotzore ukhuthaza njalo uzulu ukuthi agijimele eklinika xa engezwa kuhle ukuze ayelatshwa kusesemasinya.
That were reported are from Gwanda South and they all underwent treatment. Unfortunately,
emuntwini ongelalwazi lalo umkhuhlane sengacabanga ukuthi kungaba ngobunye ngenxa yokuthi nxa isikuhlasele kakhulu isifuba siyaba buhlungu, kugijinyiswe isisu kube ngani siwumana lobunye nje obuchiyeneyo.
Abezempilakahle batho kwamanje sebephe abantu ama-mosquito nets afika phose inkulungwane ezingama-200,000 eGwanda laseBedbridge ukuze bazivikele. Ngimele iStudio 7 ngisebuvume eGwanda South, ngu-Albert Ncube.